So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 12 ngumpalakazi 2020 usithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje unobhala jikelele we MDCT umnumzana Bethnico Pepe ukweza olunye njalo udaba emthethwandaba lokuphikiswa ukuxotshwa kwakhe ebandleni leli
udaba olwakuqala engalukhathise emthethwandaba lwaluyilolo olokuthile umakhuzo wabhala incwadi yesisenzasenzile sitho njalo ke wayengalandelanga umthetho kumbe i-constitution ye-MDC yena enguye kanye othi yena ulandela i-constitution yaleli
abatsha bebandla le-MDC alliance elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa eChinoyi namhla benqabele abasekeli bebandla le-MDCT ukuthi beqhube umhlangano kulindawo umhlangano ngamongameli Emerson Mnangagwa lamakhansila awesifazana ubikwa usuzaqhutshwa minyaka yonke
njalo unanzelele ukuthi khona umhlangano lo uqhakathekele ukuthi umnyaka yonke kumele ube khona uhlanganiso mama kuqhobisane labo unanzelele ukuthi lapho abakhona abasebenza khona bemele i-government local level uhamba kuhle
zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuona lwe umsakazo abatsha bebandla le-MDC elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa eChinoyi namuhla benqabele abasekeli bebandla le-MDCT elikhokhelwa nkosazana Thokozani Khuphe ukuthi beqhube umhlangano kulindawo belungiselela umbuthano walo omkhulu e-Extraordinary Congress kuyeyonale inyanga lapho elizakhetha khona umkhokheli isiphathamandla sabatsha kuleli bandla umnumzana Richard Viterenew utshele iStudio 7 ukuthi labo ababe kubandla leli ngomnyaka ka-2014 yibo bodwa abavunyelwayo ukuthi bebe kulindawo lokho kugcizelelwe isiphathamandla se-MDCT eMashonaland West umnumzana Gift Khonjana ngakwelinye icele ibandla lezanu PF lithi lilokhu liqhuba ukhetho lwezigaba olama district lapho okubikwa kule ngxabangxoza ngoba amalunga aleli bandla esethesana amacala okuqelibezela ukusenjalo wayengunobhala jikelele webandla le-MDCT umnumzana Bethnico Pepe uthi usemangalele njalo ibandla le-MDCT emthethwandaba asizweni echasisa ngalolu daba
engithanda ukuthi ngutshele abalaleli ukuthi udaba olwakuqala engalukhambisa emthethwandaba lwaluyilolo olokuthi-ke umakhuphe wabhala incwadi esithi senzisasibendile sitsho njalo-ke wayengalandelanga umthetho kumbe ngithi i-constitution ye-MDC yena enguye kanye othi yena usilandela i-constitutionalism so ngase ngikhweza-ke lolo daba emthethwandaba ukuthi luyehlaziywa umthethwandaba olwesibili-ke engingakuchazisa ukuthi-ke uthe engakaze alandele lokho engangikuhambise emthethwandaba wasebhala-ke enye incwadi eyokuthi athi yena esengixotshile ephathini njalo futhi kazange alandele umthetho kumbe ngithi i-constitution yephathi esenza lokho i-constitution yephathi ikubeka sobala ukuthi umuntu nxa exotshwa ephathini uyatshelwa ukuthi uwoneni njalo abesetshelwa ukuthi ukuona kwakhe kuphambanise usection bani we-constitution njalo asebizwa-ke akhulunywe laye kungakaze kufike esibangeni sokuthi umuntu uyaxotshwa konke khonokho kakwenzakalanga osokumangalisa ukuthi yindaba izinto zethu sezisenzakala engani ukuthiwa sesisenza njengezanu eyathatha umbuso ngekhulu
izizathu zakho zokuphikisa ukuxotshwa kwakho yiziphi njengoba sezwa abanye bakho besithi awulandeli iziqondiso zabo njalo kuvotwa wabuya labanye abantu ukuthi kuzovotwa abangekho ebandleni
iziqondiso zebandla sithandekile zibhalwe ku-constitution yebandla kayisizo ezisuka engqondweni yomuntu ukuthi ungaba ngumkhokheli kumbe ube ngu-acting president susiba lezakho iziqondiso iziqondiso zebandla zibhalwe emthethweni okwesibili labo abathi bona ngabuya nabantu abangafanelanga ukuvota shuwa kambe ngingaza labantu njani ngoba okwakuqala ayisimi engasenze i-accreditation yayingenisa abantu okwesibili abantu ababevothiswa yi-independent electoral commission eyakhethwa nguye ukhuphe okwesithathu yibo ababengenisa ke abantu labo so mina labe ngabuya labo bengobani ngangibathwele ngani babe ngobani ba ababatho amagama abo okubuka kuhlungu ukuthi ke laba abafowethu sebesebenza njengezani izani siyazi ngamanga izani siyazi ngokuqili izani siyazi ngokuriga labo sebesenza into efana nayo kulusizi ke konoko yikho ngisithi naye umthetho ndaba akuye ukuxazulula lokho
bathini abanye bakho ngalolu daba njalo ubona luphumelela yini sesibona ukuthi insuku zokuthi kube lomhlangano lo omkhulu oy extraordinary congress ye MDC lulokhu lusondela
okuqhakathekileyo okufanele sibe kwazi ukuthi sikhuluma ngokuthi kule extraordinary congress extraordinary congress ibizwe kumbe iyenziwe ngumthetho wandaba so into zethu zonke ke esifuna zilungisiswe ezingalandelanga i constitution yebandla zizabuyela emthetho wandaba njalo nxa kuyikuthi umthetho wandaba ukhangela ukuthi abantu bephule isisekelo sombuso wabo esebandla mbona ngani udaba lamluza phumelela kakhulu
lo ngumnumzana Abednego Bebe ophikisa ukuxotshwa kwakhe kubandla le-MDCT sixoxelaye ekobulawayo ugatsha lukahulumente olubona ngezempilakahle luthi sokubhubhe umuntu oyedwa eManicaland ngenxa yegcikwane le-COVID-19 njalo sokulabanye abangamachumi ayisithiyangalombili lanye 81 asebehlaselwe yileli gcikwane abangamachumi ayisikhombisa lambili 72 bengabedolobheni lakobulawayo esikolo sedadaya ezweshabani abafundi abangamachumi amathathu lambili babikwa sebehlaselwe i-COVID-19 lokhu kwenzakala igcikwane leli lilokhu limemetheka emazweni afana lelemelika lebhilithani lesouth africa usikhwica mfundo udokotela Solwayo Ngwenya uxwayisa abantu ukuthi bezivikele kuleli gcikwane
lapha igcikwane leli lokhu libamba lisiya phambili ngoba lapha ibulawayo lemat north lemat south lezi izindawo zilabantu abaningi abasebenzela elizweni le-south africa yikho kuyabuya impahla eziningi labantu bayahamba kakhulu becross i-border vele bebekwenza isikhathi lesi yikho okwenza ukuthi inani leli liye phezulu ngoba e-south africa umkhuhlane lo uvimbile kakhulu njalo hayi usuka lapha ukhanya uzaqansa uhambe kwezinye indawo asikho ukuthi ibulawayo izahlali iyo yodwa ebanjwe ngumkhuhlane lo panjalo kobulawayo abantu kade sibaxwayisa abantu kukhanya kabalaleli sibabona behamba nje bengagqoki kuhle amamaski kabalandeli into zabo curfew bayayenza amaphathi behambe emachurchi behambe ema-wedding lakuma-funeral bayabegcwele yikho bayaxwayiswa kakhulu ukuthi belalele nxa kukhulunywa
ungagcizelela ukuthi abantu beziphathe njani ngalesi sikhathi ukwenqabela ukumemetheka kwaleli gcikwane kanye lokuthi sesibona ukuthi liyamemetheka njalo eSouth Africa i-second wave kungathinta njani lokho eLizimbabwe
umkhuhlane lo mubi kakhulu ugcikwane leli ngoba alila akula ukuthi singalelapha ngani njalo asikazuzi lokho okuthiwa ama-vaccine la asephiwa abanye abantu emazweni yikho abantu kumele siziphathe khona lokhu ebesikukhuluma ukuthi abantu bengaze bahlangana kabe baningi behambe endaweni lapha ababephefumulelana bakhona beseduze bagqoke amamaski ngendlela eyiyo bevala amakhala lomlomo begeza izandla yikho kodwa esilakho kuphela bengaze bahamba besiyagcwala emngcwabeni yabantu begcwala emtshadweni begcwala emaphathini hhayi lokhu kubi kakhulu njalo kwakathesi nizama ukuxwayisa abantu kakhulu ngiyabancenga ngoba umkhuhlane lo ubuya okwesibili sufikile njalo e-South Africa lapho ukuthi lapho abantu bakithi abawunompola khona kakhulu usubulala kakhulu lumkhuhlane awusafanani lalwane wawukhona ngomatshi njalo nxa abantu bengananzelelanga uzabe uzasitshaya kakhulu lumkhuhlane usibulale ngoba ulamandla kakhulu yikho abantu bayaxwayisa kakhulu ukuthi umunye lomunye alalele okukhulunywayo siyabonga
lowo ngusikhwica mfundo Solwayo Ngwenya oyisiphathamandla sesibhedlela sempilo hospital sixoxelaye ekobulawayo izindaba zithi umthetho omutsha ozalawula indlela yokusebenza kwazo oyimedia practitioners law kumele ukwenze kube yimfanelo ukuthi abafuna ukuba zintatheli izindaba babe ngabantu abafundileyo lokhu kuphume emhlanganweni wobuqoqo inhlanganiso yemedia institute of southern africa Mr. Zimbabwe umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngogcweleyo
inhlanganiso yemisa Zimbabwe ithi injongo yalomhlangano ibinge ukuthi izizwe lemibono yentatha lezindaba ngendlela ezifuna ukusebenza ngayo umthetho lo ungakakhwezwa kulabo abazawuloba kanye ledale leparlamente. Umthetho lo ukhangelele ukudala umahluko phakathi kwabaqhuba umsebenzi wokuhlekisa abantu, abenza umsebenzi wokuthumela indaba ebulenjini be-intanethi kanye nabafundela ngokupheleleyo ukuba zintatheli zindaba. Intatheli zindaba ezikhulume emhlanganweni lo ziveze ukuba ngazithokozi ngendlela umsebenzi wazo okhangelelwa phansi ngayo ngenxa yalabo ababhala indaba ezingamanga. Intatheli zindaba esebenza izimele uJerry Zingwevu uthi kumele abantu abafuna ukuba zintatheli zindaba bafunde.
Nangombono wami ngithi mina nxa vele ungazangeqeqeshe ungazangufundele ukuthi ube yintatheli izindaba ngeke kwenze ukuthi uthiwe uyintatheli. Unganikwa lawe ithuba lokuthi ubhale kumbe ngenze impila kahle ngenxa yokuthi kumbe udokotela usiswa yilawa singathi bacubungula kumbe athi ngathi ngama-analyst ngesikhiwa.
Umhleli wenhlanganiso yenewzimbabwe.com uNkosana Dlamini ugcizelele wathi ukufunda kwenza intatheli izindaba ziqhube umsebenzi wazo ngobuciko obukhulu.
Nzima kakhulu, ikakhulu sisikhangele isikhathi sakathesi sokuthi umuntu wonke olefoni, umuntu wonke olekhompyutha, umuntu wonke njalo uyenelisa ukuthi athathwe umbiko awuhambise. Sikhangela abantu abanjengabo Jonathan Moyo, o-Alex Magayisa, sikhangele njalo labenza okokuhlekisayo lokho esingathi ngamakhomedian. Sibe khona ezindabeni zokusakaza zokuthapha indaba, yibona abantu asebethethe over into zemedia. So esikubonayo thina njengentatheli ukuthi hayi sifuna ukwehlukaniswa lalabo bantu, thina sazakala njengabantu abahamba isikolo.
Umthetho lo uzakwenza kube logaja lwe-media council oluzabe luhlola ukusebenza kwentatheli izindaba njalo lukhuza labo ababhala indaba ezingasiqiniso. Utafatsa Chikandi wayintatheli izindaba uthi umsebenzi lo akumelanga wehlukanise phakathi kwabafundileyo labangafundanga.
Asizameni ukuthi labo sibanaye sibabone bona labo abanyela mfanelo zakhona zokuba ngama-journalist, ngoba kwesinye isikhathi lalesifundiswa ukuthiwa i-watchdog role ku-journalist. I-watchdog role uyakwanisa ukuyenza njengomuntu even ongasoyi-journalist kodwa ebesencedile ama-citizen. So engingakusho ngamafitshane ngokuthi ye i-journalism kayingeni ngabantu abalemfundo zakhona eze-journalism, kodwa njalo asingalahleli ikhashana labo abangelazo.
Umthetho we-Media Practitioners Bill ngomunye wemithetho ezasetshenziswa ngemva kokuqunywa phakathi komthetho wawukhona we-Access to Information and Protection of Privacy Act, IPA. Umthetho lo ukhangele ukuba khona ngomnyaka ozayo kule nkuthazo yokuba uhulumende ahloniphe amalungelo oluntu. Uhulumende uthi ubeke imithetho leyo lenhloso yokuba uzulu akhululeke njalo athole imibiko eliqiniso eyethulwa ngabantu abazi umsebenzi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Umongameli Donald Trump weMelika uthi udane kakhulu ngokuthi idale eliphezulu ele-Supreme Court alinqumanga ukuthi kubuyiselwe emuva, ukuthi nganqobanga kwamanye amadolobho eMelika. Abaxhasa umongameli Trump ligqwetha le-Texas umnumzana Ken Paxton, abanye abameli kanye lamalunga edalele House of Representatives alikhulu lamachumi amabili lasithupha i-126 abakade befuna ukuthi idalele Supreme Court limise okwesikhatshana ukuvota kwe-Electoral College kanye lokuvota kwabantu ngomvulo. Eloba enkundleni yakhe ye-Twitter izolo ntambama ngemva kwalesi sinqumo, umongameli Trump uthe idaleleli alilasibindi njalo alilalwazi. Idalele Supreme Court izolo lilahlele khatshana isicelo ebesivela edolobheni le-Texas esokuthi livume ukuthi impumela yokhetho emadolobheni amane lapho umongameli Trump anqotshwa ngowayencintisana layo umnumzana Joe Biden owebandla lama-Democrats ayiqondanga ngoba waxelibezelwa. Idale le-Supreme Court lithe idolobho le-Texas alilalungelo lokumangalela awe-Georgia, Michigan, Pennsylvania le-Wisconsin lapho umongameli Trump athi ukhethwa luqhutshwanga ngemfanelo. Njalo indawo lezi azitshengisanga ukuba le ndaba lalolu daba. Abasekela umongameli Trump abe-Million Mega March babikwa bebesithi baqoqa ukutshengisela edolobheni le-Washington DC lamhla. Izakhamizi zezansi emaNdebeleni zithi zilethemba lokuthola isivuno esithe xaxa lonyaka kulandela ukuna kwezulu endaweni ezijiyeneyo zelizwe kuyonale iviki, lanxa iningi lisakhala ngentengo ephezulu yenhlanyelo. UAlbert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Izakhamizi ezixoxelazo zithi ukuna kwezulu lonyaka kuyathembisa njalo zilakho ukuthi zithole okokudla emasimini ngemva kweminyaka yendlala. Umnumzana Willis Gumbo oyisakhamuzi emagedleni eGwanda North uthi ngokubona kwakhe isimo kazisoze safana nalanyakenye lapho izilimi ezatsha khona wavuna amajodo kuphela.
Lapha lonyaka sibone ngani kuzaba nobubelo, ngoba sibone la phezulu lapho emkhathini kuyatshengisela ukuthi izulu ikhona. Usukumleyo sibili walima, hayi kuzatholakala ongamagogogo okuthize. Uhlopho lukhona, inhlanyelo iyasishotela ngokuthi vele sesijala ukuthi uhulumende ngesikhathi sokulima sinike inhlanyelo ngathi ithe xaxa lonyaka kube lenhlanyelo lulutshwana kokungama 2 kg, ngoba vele yona umthetho wayiyadura njalo ayikho.
Unkosikazi Lacy Moyo oyisakhamuzi ensindi uthi uhlawule umnikazi wethalakitha inkulungwane zemali yamarandi ngoba engelampahla zokulima.
Mina ngilinge ngethirekitha, kade ngingelanto zokulima, ngalingela ithirekitha. Bazuye emuntwini nxa ungelamali yayenzani, njalo kuthi ukuyekuzuze khonkani ungalima ngakho akukho, awuzuzi lutho. Besingathaba ukuthi sincediswe.
Unkosikazi Yepi Mshado esinye njalo isakhamuzi sensindi sikhala ngenhlanyelo engamiliyo.
Kona ngaba ngcono ukuthi nje into kaNkuluNkulu antila lapha engama khona, kodwa nxa kungaqhubeka kunje sithi kungaba ngcono, kodwa inhlanyelo zezenzi sasihlupha ngoba kazimili. Lokho silima siphinda siqaphangela sisenzani, kodwa hayi ngomusa nje lingana lokho lisithonta njengakhona kusibona ngani singasizakala kakhulu.
Umnumzana Mbereki Nuku uthi wafika ensindi ngomnyaka ka-2003 njalo ufuyisa izulu line lonyaka wenzela ukuthi izakhamizi zithole ukudla ngoba ezitolo zokubiza kakhulu.
Ngaleyo minyaka sandofika lapha izulu lalisina njengakhona ukusibona, hayi kuyathembisa ukuthi singalima pho sesivuna. Lokuthi ngabe kuyavuna ukudla lokho singazisa kuthenga, ngoba nxa sokudura ukudla kushuthi impilo vele kayisekho. Wena ungela mali yakho nokuthenga, nje abantu basemakhaya imali siyithola nzima. Iyamilitshana isahambelana le ntengo ezikhona ezitolo. Ngenxa yakhonoku kuba kusihlupha ngoba lezifuyo nxa uthengisa siyazi le mali elutshwane, kodwa intengo ezitolo zinjani ziphezulu. Ukunqala lenkomo yakho nombuzi yakho ebingasahambelani nentengo zakho, usuya kulokhu kuthengisa buthumuthumu uqedisa ibayo zama uthenga impuphu.
Unkosikazi Diana Banda ngomunye wezakhamizi ezaphiwa inhlanyelo ngohlelo lukahulumende legatshompo, njalo uthi uyasuthiseka ngalokho akubona emasimini.
Ngakuyikuthi sime kuhle, sibona ngani umlimi ungani usizile. Thole nasingena umumbu, ngazothola amabele, ngazothola indumba, ifetala yayisi. Bale mbona ngile dodi, ngizama sibili ngiyabona lapho engafaka khona kungani kuyasuthiseka.
Inani lenkomo elibulawa indlala likangelelwe ukuthi lehle lonaka, ngoba inkomo ebesezicuba ngenxa yendlala seziqinaqina njengoba utshani sebuhluma. Izanuse zomumo omkhathi zithi zikhangelele ukuthi izulu line kuhle lonyaka okulakho ukwehlisa inani labantu abahlasele indlala kulesi sabelo. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda nung-Albert Ncube.
Siyabonga Albert. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington. Namhlanje kweziphathelane labesifazana sicubungula umbuthano wamakhansela angomama abahlangane eVictoria Falls nomongameli Emmerson Mnangagwa. Ngambe ukuqakatheke okunganani lomhlangano.
Sanibonani, igama lami ngosikhululekile Moyo, ukhansela okaward 17 koBulawayo. Umhlangano lo ebesilawo eVictoria Falls ubuqhakatheke kakhulu ikakhulu kithi omama abangamakhansilas. Siubona uqhakathekile ngoba bese siyaxoxisana lomongameli welizwe lethu ukuthi sikhulume ukuthi kambe uyakuzwisisa kumbe uyakubona yini esihlangana lapho singabomama, njalo uyananzelela yini ukuthi ubukhokheli ku-local governance bulutshwane obabomama. iyehlile ngoba siyananzelela ukuthi sisukela ku 2013 kube kathi 2018 inani ipercentage eya representation yabomama ku local government ibisehla ayikhuphuki. Ngakho sikunanzelela ukuthi singakhuluma sikhatshana singamqondi. Sakubona ukuthi kuqakathekile ukuthi singabomama bonke kancilla sihlanganiswe ndawonye simcele ukuthi azolalela izikhalazo zethu. Ezwe ukuthi siyananzelela njalo siyakwazi ukuthi constitution yethu iyakuvumela ukuthi kube ne 50-50. Sixoxisane laye sakunanzelela ukuthi laye ube ngakucabangeli uthe into yokuqala ukuthi ayizwe ukuthi kuyahlanganiswa amakhansila angabomama. Ngakho lathi sizizwe siqhakathekile ukuthi laye usukumile wabuya kithi wazosilalela sikhuluma izikhalazo zethu. Angiboni ukuthi kungabe kulicala kumbe ngathi kudlaliswa imali. Bekungumhlangano oqhakathekileyo ngoba lathi singabomama sithole ithuba lokuthi sizwe sihlanganise imibono yethu. Sinanzelele ukuthi inhlupho zethu ziseZimbabwe ziyafanana. Ikanti thina sifisa ukuthi sibe baningi ngoba ama-issues e-local governments athinta thina singomama kakhulu. Yithe sihlangana lenhlupho zonke ezikulocal government.
Yiwaphi amazwi ongathi ayinkuthazo aphume kumongameli njalo uwasekela ngani kule nhlelo yini ezikhona?
Amazwi ayinkuthazo avele kumongameli welizwe usitshengisele ukuthi kujabulile ukuthi ngomhlangano wokuqala ukuthi abe lawo ihlanganisa amakhansila ngomama. Njalo wathembisa ukuthi sicelo sethu ubekhangelele okuphezulu and thina sicela okuncane ukuthi singezelele ukuthi omama babe khona. Njalo unanzelele ukuthi khona umhlangano lo uqhakathekele ukuthi umnyaka yonke kumele ube khona uhlanganiso omama kuxoxisane labo. Unanzelele ukuthi lapho abakhona abasebenza khona bemele i-government at local level uhamba kuhle ngamazwi athi khulunywa nguye lawo. Okungenye into eyenza ukuthi sinanzelele ukuthi hayi uzwile izikhalazo zethu.
Bekunjani ukuhlangana lamanye amakhansila kwamanye amadolobho lixoxe ngokuningi yini?
Bekukuhle kakhulu ukuhlangana kwethu singamakhosikazi siyibukhokheli be-local governance iZimbabwe yonke. Sixoxa sinanzelela ukuthi inhlupho ezikozwimba nenhlupho ezikobulawayo nenhlupho ezisebhethi ziyafana ezabomama. Uhlupho esilalo sikumakhansizi ziyafanana. Ngakho kube yithuba elihle solinto yokuxoxisana njalo sinikana imbono. Sinanzelele ukuthi kuqakathekile sifundisana lokuthi kwezinye indawo bayenza njani ukuthi banxa behlangana lohlupho olunje baluthini. Sikubone kuqakatheke kakhulu okuyinto enhle.
Liphethwe njani khonale efolosi njengamakhansili?
Siphathwe kahle kakhulu. Sikunanzelele ukuthi lathi siyingxenye yegovernment yaseZimbabwe. Sizizwe siphakamisiwe ngoba konke MP abakutholayo nokugcina nokuphathwa kahle lathi basiphathe kanjalo. Asitholanga ithuba lokuthi sivote sindawonye sibona indawo kodwa iqiniso ukuthi besibaningi kakhulu besithi singaqeda sichitheke ngoba sisesabela ukuthi singangezelela kumbe sigcine sithole umkhuhlane we-COVID-19. Ngiyabonga.
Leyo bekuyingxoxo lo Councillor Sikhululekile Moyo over Ward 17 kobulawayo. Luyalandela uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba.
Ngiyalamukela kuhlelo liphuma lendaba lishone lendaba. Igama ngontungamili nkumo. Yimi engisiphetheyo lamhlanje ngoba ijahe elidala uChris Gande uyaphumula. Ngihamba leqembu lemagwaba and the pioneers lona eselethu le idlalade elitsha. Oh my God. Oh. qembu licula likwele South Africa kodwa litavuka echolocho ngamukele umholi walo u Christopher Moyo.
Mr. Ngomo sifinyelele kubo bonke abantu esifinyelela khona ukuzwakala. Umagwaba and the Pioneers liqembu lasecholocho endaweni yakomakhaza elijabulisa abantu nje ngomculo werumba elike lafika ngengoma ebisithi ukubuyisana reconciliation ngo-2016 laphinda ngo-2017 laziletha i-CD ekade lesihloko esithi sezimbonga ngobulongwe. Lamhlanje nje sifikile njalo sizolijiyela icwecwe elitsha elilenhloko ethi ucakide sechelesile.
Idlalante leli lilengoma esiyisishiyangalombili ezigoqela yona eyisihloko salo ethi ucakide sechelesile kuphilwa njani. Inzwa bethi amahlathi kanye lale ethi iphupho. Njani isola amapolisa izikhohlakali njalo aphatha abantu ngochuku. Ukuthenga idlalate moyo valithola njani?
Okwamanje lisatholakala yithi ngo ngokuthi uplace i-order yakho sikulethele lona ikakhulu endaweni ezilapha eGoli enombolweni ezithi 08132 85906 nakwezinye futhi inombolo ezithi 0747941197. Uyathintana lathi sikulethele lona lapho okhona.
Yiwaphi amazwi ongathanda ukuwatshiyela abalandeli?
Abalandeli abahlale besazi ukuthi baligugu eqenjini lemagwaba and the Pioneers, ama Pioneers amahle. Noma kunzima kangakanani sizozama ukuthi sihlale kancane kancane sibaphakela esilakho. Sisayibambile ucakide sechelesile lonyaka.
Sibongeke u Christopher Moyo leqembu lakhe lemagwaba and the Pioneers ngokuba kuhlelo liphuma lendaba lishone lendaba. Olivalelisa yo ngontunga milinku mo.
Ke umculo werumba ovela kumagwaba and the Pioneers bona uphuma kudlalade labelithi ucakide sechelesile. Hayi ke selugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.